ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshiwe kwaphambanisa ibizo lakhe abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi ukumkhetha akusoze kusebenze kodwa bona benza inkani okuyindlela ke ukuthi etshengisa ukuthi khona abantu abangabakhokheli nxa kule problem ekhona kumele ukuthi bayihlalele phansi bayilungise bangafuni ukwenza izinto ngenkani kumbe ukuthi umuntu uthandwa ngabantu kanti yindaba beze bafuna ukukhetha yena lo muntu ade bemazi ukuthi khona urecalling labo uyabona ukuthi ngenye indlela i-strategic ambiguity yabo yona leyi kayisebenzi isisenza ukuthi khona intando kaZulu le ingenziwa lanxa kuyikuthi siyabe singakacubunguli ukuthi vele aze kuthiwe baxotshe ukuthi bebambe njani kodwa bekumele ukuthi bakukhangele khonokho ukuthi indlela yokuthi bakwenqabele yiphi bese bethatha yona kodwa kube hlulile khona lokho ngicabanga ukuthi kube liphutha kubakhokheli ikakhulu bani laba be-tribunal
phela ngo-August kuqhutshwa ukhetho laphana sekube namameya amathathu eHarare laphana lokhu kungabe kusitshoni nxa sikhangela ukuqhutshwa komsebenzi ekhansilini eHarare laphana
okumgceke ukuthi ukuqhutshwa komsebenzi kugquleka amadolo ukuthi kugquleka amadolo njalo kube sokutshengisa ukuthi ingqubevange yepolitics yakithi kumbe ezombangazwe ukuthi ibandla elibusayo lalo lilihlo ngandlela eliyayo ukuthi ibandla amabandla aphikisa ikakhulu e-TPC lalo lilihlo ngandlela elisiya empumalanga lenaliye entshonalanga okutshengisa ukuthi ezimbabwe zilohlupho olukhulu kakhulu i-service delivery kumbe ukuthi kwenziwe indingeko zikazulu vele sokuchabalele akusekho amathemba kawasekho so kuyinto embi kakhulu khona lokho kusiza futhi ekutheni vele kuze kube lalokho kobuqembuqembu kumbe i-factionalism ku-TCC kutshengisa ukusilela kobukhokheli kulobukhokheli obubuthundu obungekho bukhali ubukhokheli obungelamizwa yokuthi khona uZulu ufunayo okuyinto okumele ukuthi ilungiswe yona le nxa ingalungiswanga kutho ukuthi ilizwe alinga
sibona lokho sokubangela ukuthi kube nama-by-election kunamanye njalo akhangelele ukuthi abe eqhutshwa ngomnyaka ozayo ubona sengathi ukukhethwa kwabakhokheli kuyinto esaqakathekiswa na
ukukhethwa kwabakhokheli sokwenziwe kwaba yinto eyize abantu sebezifaka asithi ungakhangela vele ku-TCC ngoba yikho lapho kulenkinga khona kakhulu eyenza ama-recalls nalapho upresident wakhona ukuthi ungene njani akucaci abanye okuthiwa ngabakho abafucelwe eceleni ukuthi bafucelwe eceleni njani kakucaci